Lami ngithathele lithuba lokubonga uMkomajonga litshona njani emakhaya ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 ngolwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Mugabe ukwele France emhlanganweni wokuhlaziya ukuguquka komkhathi.
Intatheli zindaba zithenge ngale indlela. Zona asabhali indaba njengoba zisenzakala ngazo. Sibebhala besenzela ukuthi bethokozise lo umuntu oyabe ebafumbathisile.
Ukuphiwa kwentatheli zindaba ukudla ngonkosikazi Grace Mugabe sekudale inkulumo. Silenxoxole siphathamandla senhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe. Sizalethulela njalo imbono ehlukeneyo ngodaba loluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget.
Ngoba ungabona i-80% ye-national budget isiya kuma-salaries kuyathengisela ukuthi yakula nqubela phambili elizweni. Langekhaya ungabona iholo lenu i-80% ithenga ukudla kutho ukuthi kaliphumeleli njengemula nyeke liyakhe yakula development elingayenza.
Tiani indlebe lizwe ukuthi bathini abamabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umongameli Robert Mugabe usefike kwele France emhlanganweni wokuhlaziya ukuguquka komkhathi owe-United Nations Framework Convention on Climate Change. Umsakazo kahulumende owe-ZBC uthi uMugabe, yena ongomgcinisihlalo womanyano we-African Union, ubekhatshwe ngunkosikazi wakhe uGrace Mugabe labaphathintambo bakahulumende ababalisa obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Simbarashe Mbengegwi lobona ngezemvelo lomkhathi unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri. Omela iZimbabwe kwele France unkosikazi Rudo Mabel Chitiga ufakazele iStudio 7 ukuthi ngempela uMugabe lequla lakhe sebefikile kwele France. Lokho sikudaba olufanayo kumizamo yokunqoba umonakalo osubangelwe ukuguquka komkhathi i-climate change ngesilungu. Uzulu wesigaba seyinsiza eMathabeleland South sesungule uhlelo lwakuqala lokuhlanyela izihlahla ngaphansi kohlelo lwe-Peace Gardens. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngomunye wamalunga enhlanganisweni le ephatha lomsebenzi eye-Third Millennium Foundation Trust, uMnumzana Ruben Nkulumo Ncube, ongumhlanyeli wezihlahla, oveze njalo ukuba lokhu kwenziwa besebenzelana labohlangothi lwe-Forestry Commission.
Ngenxa yokuthi isiza yindawo efuya inkomo, every year kulama-reports okuthi kulenkomo ezifileyo kulani because of droughts. So as part of my presentation, ngilesihlahla ukuthiwa ilukena. Ilukena, ungayihlanyela ilukena le, ungafida ngayo inkomo, imbuzi, amadonki, yonke inyamazana edla utshani.
Izihlahla ezihlanyelwa kakhulu ngaphansi kwalolu hlelo kungezibalisa esemuringa leselukena, indumba zesihlahla semuringa lelukena, uncubuthi ziyadliwa njalo kucatshangelwa ukuthi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.
Even labantu indumba zaso bayakwanisa ukuthi bazinqaziseluhlaza bazigqobe bapheke njengebeans badle. Nxa sezomile sezikhanya sezibomvu uyenelisa ukuthi ukhanzinge uzichole wenze ikofi. Ikofi loqhatshi sibiloluzwayo. Isihlahla lesi ubuhle baso ukuthi siyamele si-drought resistant. Bathi noma kungatsha, anti siyasibona imililo isitsha everywhere, kutshiswa. Kungatsha, ngenxa yempande zaso esiyaphansi kakhulu, siyahluma futhi.
UNcube uthi abakwenzayo kungenye yendlela ezingaphathisa ukuvimba ungezwani ezigabeni sekubangwa amadlelo lokudla ngoba ukudla sekusilela ngenxa yomunakalo oguquka komkhathi.
Conflict yenziwa ukuthi abanye siyazuza abanye kasizuzi. Silenhlanhla ukuthi saba le land reform, but this land reform will soon be a cause for conflict. Ngenxa ukuthi izihlahla seziganyulwe, these areas will soon become deserts. Sezingama deserts sizadinga ukuthi lapha na yona kulomna singene kulomhlaba omuhle. Sisi siyawulwela. Kanti ke singahlanyela izihlahla sizaziba lokudla kwinkomo zethu, sibe lenkuni zethu. Then even kulend encane uzenelisa ukuthi uphile.
Nxa lungaphumelela lolu hlelo esigabeni seyinsiza eAvoca, uncubuthi lulakho ukusabalaliswa, uncubuthi lulakho ukusabalaliswa kwezinye izigaba lapho izulu elingasani khona kakuhle njalo komile ukudla lamadlelo sekusilela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe namhla isole kakhulu intatheli zindaba ezamukele izipho ezigoqela ukudla lamasepa ezikuphiwe ngunkosikazi Grace Mugabe. Unkosikazi Mugabe uthembise intatheli zindaba ebezisemhlanganweni wakhe eMbare ngeviki edluleyo ukuthi uzazipha ukudla ngoba ezinye zazo bezikhanya zilambile. Zabhalisa amagama azo intatheli lezi kanye lezinye ezazingahambanga emhlanganweni lo njalo kuthe ngolwesithathu zatshayelwa incingo yihofisi kankosikazi Mugabe zisaziswa ukuthi zizethatha ukudla. Zihambile ke estate house izolo zaphiwa ngamuntu i-50 kg yesaka lerayisi eyaphiwa uhulumende weZimbabwe yiChina. Amafutha okupheka isepa yokuwatsha leyokugeza. I-Voluntary Media Council of Zimbabwe ikusolile kakhulu lokhu isithi ukwamukela izipho lezi kulakho ukwenza intatheli zindaba lezi zilobe ziyamele kucele likankosikazi Mugabe. Siqhume isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Lofty Dube yena othi kulihlazo lokhu njalo uthi abaphiwe ukudla lokhu kumele bakubisele.
Into eyanisayo ukuqala ukuthi intatheli zindaba lezi zithole ukudla lokho ezikuthole indlela eyona ngoba okuqala intatheli zindaba zile lokho esikuthi integrity to protect. Nxa sebengabantu abahamba bethenga ngamatiki longamazuka isithunzi sabo ebantu kuZulu siyawa njalo lokwenza kwabo umsebenzi kusuka kuchayeke ngendlela yona laba bebethola ngayo izinto ngendlela ingathi akukho emthethweni njalo into embi kakhulu kuprofessional journalism uma ngawubeka kanjalo.
Ukuphambanisa njani ukusebenza kwentatheli zindaba lokhu Dube?
Into sikubona nxa kunjalo nxa abantu bethatha befumbathiswa izinto benikwa izipho njengalokho okwenzakaleyo kusuka ukuthi ekubhaleni kwabo phambilinyana besuke bengasabhali ngendlela esingathi objective nxa sebebhala phambili ngapha sesibona bebencoma laba abantu ababe bebanike imali bebenza abantu abebakhukhumeza ngento ezingelani lani njalo kukhanya akunazelela ukuthi nxa intatheli zindaba zithengwe ngale indlela zona asisabhali indaba njengoba zisenza ngazo sibebhala besenzela ukuthi bethokozise lo umuntu oyabe ebafumbathisile.
Ungathanda ukuthini kuntatheli zindaba lezi nxa zilalele manje?
Ngithanda ukuthi kibo into nxa bekwenzile lokhu into eyangisayo kakhulu abazinuka amakhwapha nxa bengakakusebenzisi khonokhu abakuthethe khona ngale bekubisele lapho abakuthethe khona ukwenzela ukuthi behlonipheke kulakusasa.
Umnumzana Lofty Dube isiphathamandla senhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe. Amabandla aphikisayo namhla asole kakhulu uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende i-national budget edlwe ngumphathi ntambo obona ngezemali omnumzana Patrick Chinamasa izolo esithi kayisoze iphathise ukusungula imisebenzi lokuvuselela umnotho welizwe. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Tabita Khumalo uthi ukwehluleka kukaChinamasa ukuhlela kuhle ibhajethi eqakathekisa uZulu kuveza sobala ukubana uhulumende weZANU-PF usephelelwe ngamaqhinga okulungisisa okuhluphayo elizweni.
Ibhajethi yakhe ivulala imisebenzi, ithatha abantwana bezimabhiki ibanike izikweredi lapho imali angikhona bona bengazidlanga ezadliwa ngamasela ezanu. Imali zangikhona kumele zibhadale ngoZulu waseZimbabwe. Njalo izanu zingakhanyela ngesikhathi bekhankasela ukuthi bangene kukhetho lolo ledlulileyo, babethe bona bazazama ukuthi benze kube le misebenzi eyi-2.2 million. UChinamasa ukhulume ephalamende kubhajethi yakhe ukuthi izisebenzi zezisikotiyo sezingaqhutshwa imisebenzi. Ziqotshela ukuthi nezane sehlule kusukumisa izisikotiyo ngoba badla imali yezisikotiyo, okutsho ukuthi vele bona eyabo injongo ye-2.2 million jobs ayingasomsebenzi eyayidinga ntwana yeZimbabwe kwakusitsho ukuthi bazadiliza bazavala imisebenzi eyi-2.2 million.
Kuyini uChinamasa ekademele ekuqakathekise kubhajethi yakhe?
Okokuqala kumele akhangele idaba le-inflation ngoba sikhuluma kunjenje inflation -2.8%, uthi khona izakwehla iye -1.6%, kuloba kakusencedini. Njalo ngakhangela akula lapha okutshengisa khona ukuthi uhulumeni uzabele mali ibhajeti lakhe 4.something billion. Ikhonapho ku-4 billion leyo uthi sitshele ukuthi khona i-1.5 billion akalayo uzayithatha phakathi lapha eZimbabwe. Ithatha kubani? Isebenze kakusele ezibhadala ama-taxes ngaphandle kwama-taxes zona esiwabhadala ngazithenga izinto, okutho ukuthi ungena le bhajeti vele lesikweleti.
Unkosazana Tabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Amazwi akhe agcizelelwe isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu.
Ibhajethi leyi masiyikhangele siyibona ingani kayincedi ngalutho, ngoba ungabona i-80% ye-national budget isiya kuma-salaries kuyathengisela ukuthi akulanqubela phambili elizweni. Langekhaya ungabona iholo lenu i-80% ithenga ukudla, kutsho ukuthi kaliphumeleli njengemula nyeke liyakhe akula development elingayenza. So lathi njengelizwe njengeZimbabwe kuyathengisela ukuthi akula lapho esiya khona ngombuso wezanu PF. Ibhajethi yabo iqonda kuma-salaries kuphela, ama-social services o-health kawuthintwa, kodwa-ke ukhangela ama-salary kukhangela i-army lamapholisa okungancedi lutho isizwe-ke. Akuyathengisela ukuthi izanu PF ke isiyehlulekile. Ibhajethi le kayincedi la last year akula nto esebenzileyo, izimasithi yabo leyo liphepha nje kuphela elingela ngqobela phambili elizweni.
Ukuyini uChinamasa ekademele kuqakathekise emizameni yokuvuselela umnotho?
Uminista wethu lo liloya ngezemali kazilutho, engumuntu owaziyo ngezemali. Bekumele ukuthi okokuqala kulungise ubudlelwane leZimbabwe lamanye amazwe, kulungise-ke iy'ndaba zama-human rights, kwenzele ukuthi ilizwe leZimbabwe libonakale liyilizwe lisebenzelana lamanye amazwe. And okulandelayo bese kumele kukhangelwe-ke i-value addition ukuthi kubonakale ukuthi kungasetshenzwa njani lo Zulu lulungiswa i-infrastructure. Kungabonakala njalo ukuthi ama-industry avuselelwa njani, ngoba ukulungisa ukuvuselelwa kwama-industry kuzayenza ukuthi kube le misebenzi, abantu basebenze, i-economy iyavuka njalo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party sixoxelaye kobulawayo. Silokho sikudaba lwebhajethi, ingcwethi kwezenotho kanye lenhlalakahle kaZulu zithi akusoze kwenzakale okudingwa ngomnumzana Chinamasa, yena ofuna abalimi badinge izikwelete zemali yokulima lonyaka emabhanga. UChinamasa utshele idale lephalamende izolo ukuthi kumele amabhanga asebenzelane labalimi ebancedise ngemali kuthuthukiswe ezokulima. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokuthuthukisa inotho kaZulu.
Yeah, maybe i-package agribank evele ile core business yani yokulima. Singakwenza lokho. Otherwise ukunika ama banks umsebenzi omnye omkhulu kakhulu ongekho la ku mandate yabo. Ama banks aboleka imali industry and bayeboleka imali yana bekhangela ukuthi umlimi ulani alakha bangakubamba kuze bamnike imali. Right? And abalimi abalimayo bayaziwa through inhlanganiso zabo, iZimbabwe Farmers Association, baziwa through iZimbabwe Commercial Farmers Union, bayaziwa ngamalunga abo. So kulula ukutelefonation leyo kunokuthi ibhenki yeqalisa kakutsha. Xa ibhenki eqalisa kakutsha phela izafuna imali ukuthi ihambe. But we already silawo ama-structures already angasiza ama-banks to say these are the farmers, ngingabanika malini, right? And ama-farmers akwazi futhi akufunayo from ama-banks. Kodwa sibone phela kudala ukuthi since 1980 besinika ama-farmers ini ihlanyelo nokunye okunjalo, but bengabhadali ibhenki. Kungela system yoku-collect imali yamabhenki. Khonokho sekubulele ini i-agriculture. Ngiyabelieve ukuthi nxa uhulumente ngaya back through ama-farmers union la aqalise ukuthi asebenze nabo kakutsha, kubulele kithi that adeserve abakhonisayo ukuyibhadala bhenki leyo mali. Then lokho kungasiza. Lokho esikwenzayo lokho mizana mbona ngani asikaqalisi.
Yes.
Ngobhoda nje ndawonye singayindawo.
Siyakwazi ukuthi amanye amabhanga aphelelwa imali ngenxa yakhonokho abantu babengabhadali kangako.
Yes.
So ongaguquka kathi sikuyeni.
Nxa singasebenzisa this sivela siyindawo. Nxa singaya kuma-farmers kuhlanganiso zabo nabo through i-agritech silakho ukuthola ama-farmers ayifunayo imali afunayo akwazile ukuthi afuna ukuyisebenzisa njani langayibhadala. But ufuna ukhumbule futhi ukuthi ama-farmers amaningi baveleke abala ma-title deeds.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwedi kwezokuthuthukisa inotho kaZulu. UGibbs uphinde waxhuma njalo umnumzana Samson, Samson Inhliziyo, ingcwedi kwezemali, yena othi kuyahlupha ukuboleka abalimi imali.
Kunzima mpela, kodwa uma abalimi belama what we call ama-securities ukuthi amabhenki amabhanga angabamba lokhu kungaphumeleli. Kodwa kuyafundiwa ekhaya ukuthi ama-securities akho ama-security khona ngoba i-commercial bank angeke yaboleka umuntu imali uma engala-security. Lokhu yinto engiqakatheke kakhulu ngoba nxa ingekho i-security leyo abangeke benelise ukuthi babanike imali.
Ye, siyabona ukuthi nxa kubuya amanye amabhanga abalimi bajale ukwehluleka ukubhadala imali yena leyo ababe beyikweletile. Kambe okungabe sokutshintshile kade sikuyini bangayithola ngaphi ukuthi begcine bekubhadala?
Singaziyo njengoba nje umumo unje so ukuthi kunzima ekutholeni izimali lapha lapha. But ngisemva ukuthi nxa abantu bona ngeyisekurithi sebelayo nokuthi la amabhanga asene-confidence yokuthi angenelisi ukubanika abalimi imali le, kungaphumelela sini? Uma la intengo yakhona yokuboleka izimali isiyethile le security yakhona ikhona, ngithemba ye kungaphumelela. Kodwa kumele wona amabhanga ngokwawo gqobogqobo njengoba imali ababeyiboleka abalimise kungaso mali yabo, kuyimali yabantu, umuntu nje, abantu jikelele nje. Kuzamele ukuthi labo bacubungule ama-application akhona ngobunono bawo ukwenzela ukuthi imali leyo iphendule ngoba awungeke waphonga ukunika umuntu imali ungala-security ukuthi imali leyo izaphenduka mpela.
Ye, kodwa imali yona yokuboleka ikhona yini?
Kuvamile ukuthi ikhona mpela but nayo kumele kubolekwe lapha nalaphana ukuthi kwenzakale lapha, but kungumsebenzi omkhulu sikini ukuthi lokhu kuphumelele qoda.
Umnumzana Samson Nhliziyo, ingcwethi kwezemali, ubexoxa lo Gibbs Dube wo Studio 7 eseHarare. Ngesonto eZimbabwe liza kwenza umhlangano omkhulu ohlaziya ngokumemetheka kwegciwane le-HIV kanye leminye imikhuhlane yemacansini. Othiwa International Conference on AIDS and STIs in Africa kumbe ICASA. Lo mhlangano uzakwenzelwa ehoteleni le Rainbow Towers eHarare. Lo mhlangano yiwo omkhulu kakhulu kwezegciwane le-HIV kuzwekazi le-Africa, njalo uzakwenziwa ngelanga lapho okuzananzwa khona leli langa owe-World AIDS Day mhlaka 1 ngompalakazi. Iziphathamandla zikahulumende zithi ilizwe selilungiselele ukuphatha lo mhlangano wokukhulumisana ngemikhuhlane yengculaza. Unothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano lo we-International Conference on AIDS and STIs in Africa, iCASA 2015, ujonge ukuletha inkokheli, abezempilakahle, abaphila legciwane lengculaza, kanye labacubungula bedinga imithi, ndawonye ukuzakhulumisana ukuthi kungengezwa njani imali kwezempilakahle kuzwekazi leli, njalo izifundo ezitholakale ekulwisaneni lengculaza zingasetshenziswa njani kweminye imikhuhlane ngemva komnyaka ka-2015. Umphathintambo wogatsha lwezokwethekelela, uMnumzana Walter Mzembi, uthi sebedingile indawo ezaneleyo ukuthi izethekeli zihlale, esithi imbiko ethi ezinye zikhethe ukuhlala komakhelwane eSouth Africa ayisilo qiniso. Indawo zokuhlala uthi zivumile ukwehlisa inhlawulo yazo ngesikhathi lesi kulezethekelize iCASA. Umhlangano lo uza ngesikhathi elakuleli linconywa ngomsebenzi eliwenzayo ukungculaza, wehlise inani lengculaza elizweni ivela ku-26% ngo-2000 isiza ku-15% lonyaka, wehlisa njalo lenani labantwana elithelelwa ingculaza ngabomama abengakabelethi. Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana, uDr. David Parurenyathwa, uthi umhlangano lo we-ICASA uqakathekile ukuthi kukhulunyiswane ngokuguquka osokusiba khona ekulwisaneni lomkhuhlane wengculaza. Lanxa ilizwe laqhuba kuhle ekwehliseni inani labantu abathelelwa igcikwane, uthi sokumele kuxoxiswane ngabasakhulayo abalokhu besanda besiba lengula makhwa, kukhangelwe abesilisa abaya emacansini labosowabo emajele, kanye lokuthi abasebenza ukuthengisa imizimba bangaphathiswa njani ngoba amalungelo oluntu athi labo kumele babe lenhlelo zokubavikela.
It's not done enough. We think we have, but you haven't. Yes, we're
asikenzi okwaneleyo. Sicabanga ukuthi senze okwaneleyo kodwa hhatshi. Ye, sesihambisile imbiko etshiyeneyo kodwa ungaya emaphandleni khathesi kuseselodubo. Abantu abathengisa imizimba yabo singababophi. Ayisiyo impendulo leyo. Emajeli lapho abesilisa abaya emacasini lamanye amadoda, kimi ngabantu abaqakathekileyo, yikho kumele sibe sikulungisa ngendlela engelabandlululo lokho.
Osebenza kunhlanganiso yabaphila legciwane lengculaza, iPositive Living Foundation, uNkosikazi Pamela Munodawafa, uthi ukhangelele ukuxoxisana labantu abathiyeneyo kulumhlangano, azwe ukuthi kuyini abahlangana lakho, njalo lokuthi yiphi imizamo esiyenziwe emhlabeni wonke jikelele ukudinga umuthi wokwelapha kumbe ukuvikela ukuthelelwa ingculaza.
Umhlangano uzasinceda njalo ukuthi abantu bayashiya izinto angingathi ama-experiences, lendlela abanqobe ngayo inkinga abangaba behlulekiso. Lokho kuzasisiza njalo ukuthi lathi sithole uncedo. Siloshipho labomama abazithweleyo abathi uma sebethestile bengaqhubeki benatha amaphilisi ngendlela, abanye bathi bebeletha behle beyekele ukunatha.
Lanxa eleZimbabwe linconywa ngomsebenzi eliwenzayo ekulwisaneni lengculaza, kukhona okusasilela ekunikeni bonke abantu abawudingayo umuthi we-antiretroviral therapy, ikakhulu emaphandleni. Phose isigidi sabantu elizweni, i-905,368, badinga lumuthi, kodwa phezu kwamashumi ayisikhombisa ekhulwini labo, i-618,980, kuphela yibo abawufinyelelayo. UNkosikazi Mercy Chikomo oEmberengwa uphila legciwane lengculaza, uthi lanxa waqala i-art, isibhedlela sabo semnene kulezi insuku sithona singela amaphilisi abawadingayo okubafaka engozini lapho bengela mali yokuyadinga kwezinye indawo.
Ngomunye umkhuhlane omubi kudlula ngoba yinto ozaphilalayo isikhathi eside, okufanele unakanele impilo yakhona. Ngayabona sengiphilele sokwe 16 years lokho ngiphila phakathi kwayo, so kunzima kakhulu, akulula. Le kwelatshweni kwakhona uyathola ukuthi thina sihlala emakhaya, ngale izibhedlela zakhona azilala mithi yokwelapha. Abangalamali sibili uyabathwala nzima ngoba izibhedlela bafika bakubhadele ukuthi ufanele uwathole, kodwa atholakala izibhedlela ezinkulu. Kwesinye isikhathi izibhedlela ezinkulu uyawaswela.
Inhlanganiso ekhangela ukulisana lengculaza, iNational AIDS Council, ithi kufa abantu phose inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa, i-63,853 ngomnyaka. I-ICASA 2015 ilendikimba ethi AIDS in Post-2015 Era, Linking Leadership, Science and Human Rights. Kungcitshi ezizabe zikumbuthano lo ngudokotela odumileyo ovele eMelika, u-Ambassador Deborah Bix, ophethe uhlelo lukamongameli wakulelo olwe-US President's Emergency Plan for AIDS Relief. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingunothando Spanda.
Kuwoza Friday lamhlanje siliqembu lamathebelele and Young Brothers and Young Generation lona elilidlalade elitsha elithiwa isibhamu somthetho. Kubika uBenedict Nhlapo.
Iqembu leMathebeleland Young Brothers and Young Generation lisungulwe ngo-2006 lisabizwa ngokuthi Mathebeleland Young Brothers kuphela. Kuthe ngokuya kwesikhathi umsungulo waleqembu uJosephat Gumede wasethatha intsha esakhulayo egoqela izizalwane zeZimbabwe, ezeBotswana lezakwele South Africa. Lokhu kudale ukuguquka kwegama lezaselilo Young Generation. Ngemva kwesikhathi lindoda edume ngelithi Gumede ithezwi isivumbulukele edlalade elitsha elithi isibhamu somthetho. Lapha ke kukhulunywa iqhathanzipho lentokazi esakhulayo bese kusithi lo ofuna ukuyilobola acele ukuthi ayigcinelwe ethi loba kuzathatha isikhathi esinganani uzayilinda. Ugumede uthi usephendukile akusabuyelwa emuva.
Ngikho abantu besebesithi ngiwile kanti bensadinga amandla. Kodwa kwamanje ngiyabona ukuthi uNkulunkulu khona laba abantwana engihamba nayo embamiseni nabo. Ngifuna ukuphusha bona kakhulu kakhulu. Mina sengigugile kodwa ngenzela ikusasa labantu abantu. Kambe ngicela labo ngoba kunomntana nami laphana i-firstborn yami inabo ntanga bayo. So ngiyenzela ukuthi nakusasa noma mina ngingasekho kodwa basale bephusha.
Zibotshwe mfi iziginci kule dlalade kanti omunye wabaziphetheyo uVincent Moyo uthi kusetshenziwe.
Into le eziginci i-talent and kube sekusiba lokunye ukuthanda omunye umculi owake wacula then and bese kuhlanganisa lokwakho. Ayo kunye hayi kuphuma nje egazini nje.
Ezinye ingoma ezikule dlalade zibalisa ethi ukuhlehla kwenqama, isibhamu somthetho, makhumalo lezinye. Ngeza phezu kwamanye amadlalada ayisithupha aleliqembu abalisa uDlozi, isihlobo sami, umuntu wadala imali, eRia lojele. Lelike elithi isibhamu somthetho liphelekezelwa iDVD kanti ke uGumede uthi uzitholele yona ungayizweli komakhelwane. Bene Johannesburg kwele South Africa ningu Benedict Nhlapo.
Siyabonga jahale zansi u Benedict Nhlapo besethulela ke uhlelo Woza Friday. Lingayika chana luyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona i budget yomnyaka ozayo. Olivalelisayo mutungameli Nkomo. Lilale.